sigaza asisiphathanga kuze njengehlanganiso yozo njengamaZimbabwe ukuthi wena libele isikhathi ukuthi wena yebo kambe igugura wonje yenzakala ayizange ngikhulunywe ngendlela eyiyo kodwa omunye umuntu inqaye ngapha ngokuthi ayihlambaze njalo nje athunuka amanxela kanjalo ikho izola awenze sazondela nje nqa ukuthi siyakuphi asihambe siyebulawa ngoba nqa kuligama legugura wonje sifuna ukwazi ukuthi sebefuna ukuyiqalisa yini ukuthi ayigugura wonje kumbe into ehleliwe ngamapholisa yini ngubani onika naleyo order ngoba singananzelela amazwana nalawa ayizwisana ahlukuluzayo anjengokuthi ulindebela ngokukhulu ukukhuluma egugura wonje awuzange ulwelimpi njengegugura ngoba akufuna amanzi yiwo ayenza kuke la ma-genocide ukubulawa kwabantu abaningi singakhangele eRwanda kwaqasa ngendlela nale ukuthi kwathiwa asibulaleni ama-cockroaches khathi zi-tall trees gamula ihlahla ezinde kuthiwa amalokhuze nabathi so yikho sihlala senjengenhlanganiso yokuza kufuna ukuthi sibe sikulonde ukuthi kuvela ngaphi and kusithunukile lokho isithunuka isilonda esivele singapholanga isilonda siyabhibhidla wonyaphinda futhi uyasixhoxhoza ngomunye kokwenziwe ngamapholisa izolo
ayamukele njani incwadi yenu lapho selitshengisela phezu kwalolu daba
sike sifika eSouthampton izolo amapholisa atatazela aphuma ngezimvubu zabo ujeni kuba ngokuqala ukuthi bamhlalisa phansi thina ngithe siyafika le qembu bade ngihamba lalo basaka badumela mina bambopha lami kodwa esikwenzileyo ukuthi siyalile sibotshwe singelathi khona asichitheki amalunga ethu abuya ahlabela atshintsha ingoma ahlabela ingoma ngesitshona ukuthi mushashishunguru zemapholisa makashunguru toyitoyitoyi batoyitoyi yakhona kwaba nzima kwaba vimba amapholisa aphuma amaningi abuya kuma emnyango so behlile ukuthi benzeni ngathi bathi seqedile se-23 sehlile ukuthi bayenzeni ngathi saqasa-ke ukuthi senzile lokani sahlalisa abantu kuhle phansi sahlala phansi thi sehlezi phansi sesibamba umthetho sase siqasa ukukhuluma ukuthi size ngani sakhuluma ukuthi wena size lapha ngodaba lokuthi wena sitshele ukuthi singamandebele akumelanga sikhulume isindebele ngoba saphela ngekugrawundi asilamadamu akumelanga sidinga amanzi sithe sikhuluma kwamapholisa amaningi kukhanya hhayi ngakwazi ukuthi kwenzakala njalo aqasa ukuthithiba laba lokuzisola sibili baqasa ukukhulumisa nabona bot even labantu nje kade bezihambela abakobulawayo baqasa ukusola abantu abaningi izolaokwaphathanga kuhle okwenza.